Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa utshele umhlangano lentatheli zindaba eHarare lamhlanje ukuthi abongi bonke abakade bekhalala umsebenzi sebephindele emsebenzini. Umanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo weRainbow Coalition usukhethe unkosikazi Joyce Mujuru ukuba awumele incintisa esikhundleni sikamongameli kukhetho lwalo nyaka. Ugatsha olubona ngokunikeza uZulu incwadi zokuzalwa kanye lezithupha selulungiselele uhlelo lokunikeza uZulu ingwalo lezi ngaphandle kwembadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa asebenzela kuhlangothi oluphansi kwe-commission ebona ngezokhetho e-National Elections Committee akhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthiyana lomkhuba wodlakela kukhetho njengoba inkokheli yamapolisa eyabekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa yehlukile kulaleyo eyayikhona ingesabi ukusebenzisa umthetho ukuvikela abantu. UGibson Bebe usiphalo ludaba ngugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni nentatheli zindaba owenzelwe esikolweni sabo esePGH eHarare, besazisa ngenhlelo abalazo zokuvikela udlame ngesikhathi sokhetho lolonyaka. Ekhuluma emele amapolisa, uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makota uthe abazatshaya kumbe ukwethusela amalunga amanye amabandla bazabotshwa bejeziswe kanzima.
Any form of violent threat or harassment of voters or rival contenders
ukwethusela uZulu kumbe ukubangela udlakela kuzabe kubophisa njalo sincithisana labedali lomthetho sesilamadali endaweni ezithiyeneyo zelizwe awukujezisa abezephula umthetho wokhetho ngokuphangisa.
Uphunde wacela amabandla ezombusazwe ukuthi asebenze kuhle namapholisa ngaphambilini kokhetho ngesikhathi sokhetho nalapho ukhetho solusenziwa njengoba wonke umuntu efuna ukungena kukhetho oluzayo kulokuthula. Ingcitshi ezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe uyakhuthaza ukwenzwe ngamapholisa njengoba lokho kuzakhuthaza ukuthi iningi likaZulu lingena kukhetho lwalonyaka.
Okukhulunywa ngamapolisi ukuthi akusoze bevumele udlakela olwenziwa ngama-political parties yinto enhle ikakhulu sikhanya ukuthi ama-elections eZimbabwe ukhetho lwethu lapha belulodlakela olungenziyo kusenza ukuthi abantu abaningi befe njalo abaningi imizi yabo ichiswe ngenxa yezombangazwe. So amapolisi enxa engaphuma kahle kahle esithi hathi akusoze bevumele lelo dlakela kuyakhuthaza ukuthi abantu abaningi bengene kulelo khetho.
Izikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Cherry Jaramba uthi amapolisa siyaphiwa iziqondiso ezintsha zokusebenza ngemva kokungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa, yikho bazabopha lokujezisa abantu kungelani lokuthi ngabaliphi ibandla njengoba kungasafani lakudala.
Some of them were not doing their work properly and they are now doing it properly and they will definitely ensure that
abanye babo bebengasebenzi ngendlela kodwa kumbuso lo womutsha amapholisa asesebenza ngendlela engakhangeli ibandla olusuka yilo. Amapholisa asesawafundisa indlela zokusebenza ngazo ezizenza bekhangele indaba zonke ngokufanele.
Isakhamizi seHarare unkosikazi Paul Madube uthe uvumelana lokukhulunywa ngamapholisa nxa ilizwe lizaba lokhetho olulokuthula njalo akade befuna ukuqala udlakela sebezesaba.
Vumelana la ngakuchonga amapolisa ngoba abantu baza kuyavota bengela kusaba njalo bengabanjwa ngamandla ukuthi bayevotela ilunga liphi umuntu uyahamba evotela ilunga alifunayo labo abangacabanga ukuqala ubudlwangudlwangu kabasoze ngoba bayesaba ukubotshwa ngamapolisa
esinye isakhamizi seHarare umnumzana Carrington Demere uthi amapolisa akumelanga akhangele abamabandla awezombusazwe kodwa uzulu wonke jikelele njengoba kulabanye abathanda umsindo kuphela.
Abomthetho akumelanga bakhangele ama-political parties kuphela. Also ama-individuals azakhoza ukuthi kungabi lokuthula elizweni nawo. Kumele akhangele ukuthi kube nomthetho okhona towards that. Ngoba esikufunayo this time ukuthula okudlula ukuthula.
Izikhathi zokhetho eZimbabwe zivame ukuba lodlakela olubangelwa ngamabandla ezombusazwe namalunga awo lapho ekhankasela ukuthola usekelo. Inhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo abantu aweZimbabwe lawo umhlaba jikelele wonke ayavumelana ukuthi ukhetho lomnyaka 2008 yilo olwaba lodlakela ukwedlula eminye iminyaka yonke ethe yenziwa ukhetho eZimbabwe. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare ngiGibson Bhede.
Ugatsha lukaMsitheli luphangathi kokulungiselela ukupha uZulu incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kungelambadalo. Okunenga sikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
Uhlelo lolu luqale mhla ka 16 Mavasa njalo luzagcitshwa mhla ka 16 kwenkwezi ngo 2018. Usibalo lukhulu weofisi yakobulawayo unkosikazi Jane Peters uthi labo njengamanye amaofisi elizweni jikelele baqale ukunikeza uZulu incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kungelambadalo.
Sihlala vele sinika ama certificate lezithupha lama death certificate. Ngezinye izikhathi kumbe kane ngakhona siyanika siyabe sibhadalisa nxa umuntu yesedlulile i-age yakhona ye-free. But kusukela ngo-September last year safika ngo-January, from January sama saqalisa futhi mhla ka-16 April sizaqeda mhla ka-16 May ukunika abantu ama-birth certificate lezithupha for free. Njalo silabantu abaphandle kwemahofisi abahamba ngesikolo ngamaholu bebhalisa ama-birth certificate lezithupha.
Laloba kunjalo abenhlanganiso ebona ngokubhalisela abantu ukuvota bathi ihofisi yabo ayisoze yalandela uZulu ukuthi azobhalisela ukuvota bethi bazafaka imitshina emibili embukisweni wezokuthengiselana lamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair. U-District Elections Officer unkosikazi Sithembiso Khuphe uchaza ngalokhu.
Hayi, thina soze sibhode njengabo. Thina khona lapha abayebehambe khona ukuthi khona lokho kubone kusenzakala la. Abantu bayebebuya khona la. The only place esizamuva imishini to is trade fair.
Unkosikazi Similo Dlodlo isakhamuzi sakobulawayo uthi bebengakabi lolwazi lokuthi uhlelo lolu lokunikeza izithupha lukhona kobulawayo laselizweni lonke jikelele.
Mina bengingelalwazi lokuthi sokuqalile futhi ukuthathiswa ama-birth certificate lezithupha mahhala. Kodwa ngizwa ngilokujabula kakhulu ukuthi abantu abaningi sebezathola ukusizwa ababesilele phambilini okwakusenzakala kuqala ukuthi abantu baphiwe bethatha izithupha lama-birth certificate ngoba singakhangela iningi labantu abalakho khona lokhu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Michael Ndiweni uthi kulusizi ukuthi ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ayisoze ibhode le mitshina yayo ukuze abantu benelise ukubhalisela ukuvota. Ethi leli bekulithuba elihle lokubhalisa abantu abasalelayo kuhlelo lwakuqala olwenziwe ngabale ikhomishini ekuqaliseni komnyaka ukuze labo bathole ilungelo lokuvota.
Ya ngicabanga ukuthi kade kungaba lithuba lokuthi izekhi ibambane le registry ngoba sesibonile ukuthi abantu abaningabhalisanga ukuvota ngeviki siyathola phose amakhombi abontanga angafika phose amane adinga usizo lokuthi bafike efamona ngikhuluma kunje namhlanje nje bekula abantwana besikolo abavele nasi dabufuna ukuncediswa ngokuthi bayibhalise ukuvota besika abantwana bala manje ukugada baye efamona. So sibona ukuthi bekulithuba elihle.
Ukubhalisela ukuvota kuzamiswa ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa esethule isaziso sosuku lapho okuzakwenziwa khona ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lenkokheli yamakhansili elizweni lonke jikelele. Okwamanje uZulu ulakho ukuqhubeka esiyabhalisa emahofisini awezek loba indawo ezibekelwe ukwenza lokhu njengembukisweni owezetitf owenziwa kuyona le iviki kobulawayo. Imele Studio 7, ngikobulawayo, ngibathabile Masuku.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Umphathi ntambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa utshele umhlangano lentetheli izindaba eHarare lamhlanje ukuthi abongi bonke abakade bekhalala umsebenzi sebephindele emsebenzini. Wazise njalo ukuthi labo abakade sebexotshiwe bazaphiwa imisebenzi yabo, izibhedlela zivunyelwe njalo ukuqatsha abanye abongi ikakhulu labo abakade sebeqatshiwe lapho iningi labo likhalala umsebenzi. Asizweni amazwi kaDr. Barirenyatwa ekhuluma emhlanganweni lo.
We are all aware that there has been an industrial action by nurses in this country.
Ngilethemba selikwazi ukuthi abongi abakade bekhalala umsebenzi sebephindele emsebenzini njalo sekuqhashwe abanye abatsha. Ngakho ke umumo usubuyele kokade uyikho khona bangakakhalali umsebenzi. Kulabo ngiphose abazinkulungwane eziyisithupha 5974 ababeke amakhuba abo phansi. Ngithanda ukulazisa njalo ukuthi lokhu kusho ukuthi isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini sabongi kade sekukhalaleni umsebenzi, njengoba okwamanje bezinkulungwane ezedlula ezilithumi lasithupha sabongi elizweni lonke 16974. Ngilokujabula okukhulu ukuthi isimo esesibhedlela zethu selubuyele kusimo esihle njengoba ukukhalala umsebenzi lokhu sekuphelile.
Lawke ngamazwi kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa, amazwi athunyelwe luhlangothi olubona ngobudlelwano bogatsha lwezempilakahle loZulu. Ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF ezazi kucele le G40 zibikwa zisalelwa kungena kukhetho lokudinga abazamela leli bandla kukhetho ama primaries esigabeni seMidlands. Kodwa lokhu kucatshangelwa ukuthi kuza kuba yisoneso kuzigaba zonke zelizwe. Abayalelwe ukungena kugaba lolu kusigaba seMidlands kukhetho babalisa wayengusibalukhulu wesigaba seNkabazwe umnumzana Jason Machaya, lo wayengumsekeli kamphathi ntambo wezokwethekelela unkosikazi Anastasia Ndlovu labanye abambalwa. Ibandla lezanu PF liphakathi kokuqoqa ukhetho lolu oluzenziwa ngempela sonto. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Baningi abantu abafakile ama CV abo, so njengoba ubaba uNesikhonile ayikhulumile sesimelele ukubona ukampeni nje kutona December round. Akulo hamba yedwa kwenzela ungabe lomunye wokufana sichothoza abanye ngenzisa abanye sosihamba sindawone sikhambela sindawone ukhetho lusholumeki ulungesoto mhlaka 29. So mbranda hayi so far so good.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abacatshangelwa ukuthi babe ku G40 abayalelwe ukuthi bangene ukhetho.
Ah, koloko mina angiye ngabakwazi ukuthi bayane nini. Engikwazi bakhona abantu abayane ekhethweni. But ukuthi baye G40 lokhu hayi angikwazi noma mina engikwazi ukuthi wawuthe uzakuza khanye ukuthi kufanele ama requirements bona nxa ufuna ukumele wenza into ngapha eParliament kumele ube le 5 years ukuthi sifike phezulu leni lezinto ezinjalo njalo. So mina abantu yibo ke kusetshenziswa ukukhipha umuntu noma ukufaka umuntu. So loko kune hayi angeke ngakukomenta ngaphandle kokuthi nxa selibuze bona ngikwabo abantu abanjani abayiwo okade behluza ama-CV langoba nami bengingomunye wamakhabizeni so lami bengingekho emhlanganweni leyo ekuhluza ama-CV even provincial lapha azange singene ngoba besingama-interested parties so siphumile saphandle basala behluza bebodwa.
Selitsheliwe yini ukuthi nxa ufuna ukuba lilunga ledale lephalamende uzahlawula malini?
Hayi asikatshelwa andilokwana kuyabuya from i-nomination code ye enjalo ubeka ke lokwa.
Manje baningi yini koBulawayo abafuna ukuthi bancintise?
Ye baningi sibisi baba baningi. Mina kimi lapho eMpopoma lapha yile sokuma-primary sibahlanu esifuna ukuthi singene esithi ngi-1 nalesi esilahle.
Ubona ungani kuyini kanti okungakubangela ukuthi kube la malunga amaningi kakhulu ayebandla lezanu PF afuna ukuncintisa?
Mhlawumbe abayabantu ukuthi ngibona abayiyenyeka bengabona u-MP abangemota kumele kuzalo sobona hayi ukuthi kuyakapula ngale bengaziwa sithole nzima ngale akulanto emnandi kodwa kwesikhathi i-passion so kungasakwazi ukuthi uhamba njani mhlawumbe akwenye nabo abe ne-passion enjengethu lati.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwaBulawayo. Live talk lamuhla sixoxa ngokwethekelela kwabaphathi intambo bakahulumende amazwe abalisele eMelika leBritane bevuselela ubudlelwano bamazwe la leZimbabwe. Thumbelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 yeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Oke waba ngumeya wedolobho leNew York umnumzana Michael Bloomberg wazise ukuba usenikeze izigidi ezine lengxenye zamadola i-$4.5 million kuhlangothi olubonayo ngenhlelo zokuguquka komkhathi emhlanganisweni yomanyane wamazwe omhlaba we-United Nations Climate Change Secretariat ugcwalisa isiqhenqe esithiwe nguhulumende weMelika kusivumelwano se-Paris Climate Accord. Isimo somkhuhlane we-autism esihlasela abantwana sibenze behluleke ukukhuluma baze babele iminyaka emithathu loba emine yokuzalwa njalo bekhulela emuva kulabo ntanga babo yisimo esingazwisisekiyo ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika ukugoqela iZimbabwe. Okuningi sikuzweni ngu-Anastasia Ndlovu esiphalolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Inengi labazali ababa labantwana abazalwa benesimo se-autism kubanzima ukunanzelela ukuba umntwana uphathekile. Inengi linanzelela lapho umntwana esesehluleka ukukhuluma aze afikise iminyaka emithathu yokuzalwa kumbe esehluleka ukwenza ezinye izinto ezithile ezenziwa ngontanga bakhe eziyisibonelo sokuba uyakhula kuhle. Namhlanje senelise ukukhulumisana lomzali kaNjabulo Masuku oleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha owazalwa elalesi simo. Unkosikazi seKai Masuku ulandise ngesimo sengane yakhe ele-autism.
Igama lakhe nguNjabulo Masuku. Uthe zalwa afele asange sinanzelele anything amiss for up to maybe 2 years. Sananzelele ukuthi ndawusephuzile ukukhuluma babanye bathi at that age uya mntwana ebesekhuluma but yena wayengakhulumi. So sagcina sesiya ku-doctor and then babecabangela ukuthi most probably ulimi lwakhe lungabe yilo lenza ukuthi angakwanisi ukuphakamisa ukuthi akhulume but bathi besika babananzelela ukuthi already vele alubambelelanga and then bacabangela ukuthi most probably ama-muscles ama-cheeks yiwa angekho so babemwenza i-massaging becabanga ukuthi maybe kokungabe kukhosa i-slow speech. Esele 3 years sahamba ku-psychologist and then uhade wasemcheka wasithena ule autism and but wazi ukuthi i-brain development yakhe is most probably behind i-physical development yeboda. So but siyananzelela ukuthi into sonke azenzayo nje sihambelana le abantwana bona labana kuthiwa ba-autistic.
Uyise kaNjabulo umnumzana Muhle Masuku uthi loba indodana yakhe ine autism iyafunda e Riverside Stimulation Center njalo bayajabula ukuthi bayenelisa ukuphila kuhle njengemuli elomntwana onalesi simo ngoba uyatshengisa inguquko empilweni yakhe.
Wadetectwa i-autism esesemncane ngama specialist ngemva kokuba sesinanzelele ukuthi umntwana lo ule kukhona okunye okushotayo ngaye, yikho ke ama specialist asitshela ukuthi is autistic. Yikho ke kuthe ngamva kwalokho basilayela lesikolo angaya kiso i-Riverside Stimulation Center esiyiso esizama ukuthi kugobhoza ingqondo kuthi lapho kade kuvaleke khona kube lokhu kugobhoza ngokuhlangana labanye abantwana abaphilileyo abangakhubazekanga njengaye. Sesibonile ukuguquka sibili phakathi kwempilo yakhe yena uNjabulo ngenxa yokuthi usesenelisa ukwenza ezinye izinto. Kukhanya ukuthi sibili uyabethathela kwabanye and you know for interest sake usengu-prefect kuleso sikolo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Nkosi Chuma uthi i-autism akusomaloyo yikuphambaniseka okuba khona ngesikhathi umntwana ezalwa.
Mina ngibona ngathi akusona amaloyo labe kuloku kuphambanisekile umntwana esasesiswini. Sesiza amadokotela bekhuluma ngento zama-genes sometimes ukuthi umuntu azithwale esemdala sometimes umntwana kakhuli kahle ebesezalwa engani engabumbekanga kahle. Hayi ukuthi sithi kuloyo angiboni ukuthi hayi singakubeke kuloyweni.
Inyanga kaMabasa yabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations ukuthi inanzwe njengesikhathi sokuqakathekisa inkuthazo yokuphathwa kuhle kwabantwana ikakhulu abantwana abaphila nesimo se-autism. IZimbabwe njengelinye lamazwe asathuthukayo eselikhona lizwisisa kancane ngalesi simo se-autism sokwasungulwa izikolo ezifunda abantwana abane-autism loba nje kungesibo bonke abazali abenelisa ukufundisa abantwababo kulezi zikolo ngoba zibiza inhlawulo enkulu engeneliswa ngabaningi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave naku shortwave 4930 6065 15460 naku 13860 kilohertz.
Amankampani alitshumi lantathu 13 aweBotswana azabukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair oqala ngolwesithathu kobulawayo. Lokhu kuyisithengiselo sokuqinisa ubudlelwano bokuthenga lokuthengiselana phakathi kwamazwe womabili la. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Ama nkampani awele Botswana athi abona iZimbabwe njengomkambo omuhle wokubukisa impahla kanye lemsebenzi yawo ukuze athole ibhizimusi. Kungakho akubona kufanele ukuthi abukise njalo embukisweni weZimbabwe International Trade Fair wona oqala ebulawayo kusasa. Amankampani kakhulu akuhlangothi lwamafekthali alungisa impahla akhokhelwa inhlanganiso ebona ngokukhanga ibhizimusi kwele Botswana eBotswana Investment and Trade Center iBITC yiwasembukisweni weZITF lonyaka. IBITC ithumbikiso weZITF usezingene liphezulu indawo lapho amalunga ayo angenelisa ukukhanga amehlo awebhizimusi. Umphathintambo obona ngobudlelwano beBotswana lamanye amazwe uMnumzana Vincent Seletsa uthi iZimbabwe ngumakhelwane oqakathekileyo kakhulu kwezokuthenga lokuthengiselana ikakhulu amazwe omabili ekhangele ukwehlisa ukuthembela kakhulu kule South Africa ekuthengeni impahla.
Zimbabwe is a very very significant player in terms of what the potential it has.
Zimbabwe liqakathekile kakhulu ekuthengeni lekuthengiselaneni ngoba sithola enye indlela engayisiyo ukuthenga elizweni leSouth Africa kuphela.
UMnumzana Stan Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eHabron uthi kuqakathekile ukuthi amazwe omabili aqinise ubudlelwano kwezokuthenga lokuthengiselana ikakhulu uma ufuna ukusuka ekuthembeleni kweleSouth Africa.
Into esithi athi simelele kwesikhathi eside ukuthi amakhampani asebenzisane leZimbabwe bakhangela okungekho eZimbabwe, abeZimbabwe la bakhangela okungekho eBotswana ukuthi amazwe la ame ukusebenza kakhulu leSouth Africa basebenzisane bona bodwa.
Omunye okubhizimusi yokuthenga ethengisa izifumithi ezifuyo phakathi kwamazwe omabili uMnumzana Rodwell Moyo uthi uyakuthakazelela ukubukiswa kwamankampani eBotswana eTrade Fair ngoba kulithuba lokuqhelisa ubudlelwano kubhizimusi.
So ithuba elihle ukubona amakhampani eBotswana ebuya ezi-exhibita e-Trade Fair. Thina ama-exporters yezinto ezithiyathiyeneyo eZimbabwe sizathola amathuba okukhulumisa lomabhizinisi beBotswana lapho esizabumba khona ukudlelana obuhle okungaphakamisa umnotho wamakhampani zethu ngapha ekhaya lamakhampani zaseBotswana.
Inyakenye eleBotswana lithumele amankampani alithumi lanye ukuyabukisa ezeTITF njalo wonke aveze ukusuthiseka noma nje belokhathazeka ukuthi umbukiso lo awuselasisindo njengakudala. Kodwa lonyaka umumo uguquke kancane kule themba lokuthi ngemva kokungena kwamongameli omutsha Emmerson Mnangagwa yena okhiphe umbuso wayengomongameli Robert Mugabe isithunzi sezeTITF laso silakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Gwenya. Ke sizwe intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji ukuthi siphathelene.
Iqembu leziplatinum lingene kwimidlalo yangempela viki kuyilo elihlezi phezulu kwengalane yemiklomelo kodwa lithe ngokutshaywa ngethuka kanyangele ebulawa yeChiefs lehlala ahlala endaweni yesithathu. Ababaningi abakade bekhangelele impumelela njengoba iqembu leziplatinum kuyilo eliphethe isicoco seligi, ikanti elebulawa yeChiefs lona lingene lonyaka usigaba saphezulu. Ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweswe uthi abafana bakhe banqotshwe ngoba besuke badelela. Phezu kwengalane sekubuyele iqembu leNkezi Platinum lona elile miklomelo elishumi lathoba ngunemunye, ikanti endaweni yesibili kule qembu leHighlanders lona elile miklomelo elishumi lesikhombisa. Iqembu leNkezi linqobele eMtare City nge-2-1 kuthi eleHighlanders litshayele eJapan Mine nge-3-1. Zombili iNkezi leHighlanders izokuphela ezingakanqotshwa lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League kodwa lesi simo silakho ukuguquka ngoba lawa maqembu ezancikilana ngempela viki yezayo enkundleni eBaobab esendaweni yeMondoro. Endaweni yesine nxa usuka phezulu kule qembu letriangle lona ile miklomelo elishumi lantathu kuthi endaweni yezine ezingaphansi kwengalane kutholakala amaqembu abalisa ile Mutare City lona elisendaweni yeshumi lanhlanu lile miklomelo emihlanu. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesithathu nxa usuka emsileni lile miklomelo emine. Endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kule qembu leDynamos lile miklomelo emithathu kuthi eleZPC Caraiba yilo elijeke amanye amaqembu lile miklomelo emithathu. Zombili iDynamos leZPC Caraiba yizokuphela ezingakanqobi selokhu kusungulwe imidlalo yalonyaka. Ngimile Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Ke sikhangele inhloko zendaba. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barerenyathwa uthi onesi sebephenduke emsebenzini. Seligqiba ke lapha uhlelo igama uChris Gandhi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.